Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7. Namhlanje ngolwesine ekuseni siku 30 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, idale le National Council yebandla le MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa linqume emhlanganweni walo izolo ntambama ukuthi amalunga amabandla abumba iMDC Alliance kufanele amanyane abe libandla linye ele MDC. Iningi lilokhu likhonona ngamalunga ekhomishini ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo okufanele iphenye udlakela olwaba khona eHarare ngemva kokhetho lisithi abanye ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezichapha umngcele zisiyaphephela emazweni angumakhelwane ngenxa yokonakala komnotho welizwe okubangela ukungatholakali kwemisebenzi likhangelelwe ukuqansa ngemva kokhetho.
Isimo eseZimbabwe plus indaba yokuthi i-US dollar selithengwa ngemali eyiphezulu ama-bond nomthengo ophezulu vele abantu sebefuna ukuthi iZimbabwe bazofuna umsebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale le National Council yebandla le MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa linqume emhlanganweni walo izolo ntambama ukuthi amalunga amabandla abumba iMDC Alliance kufanele amanyane abe libandla linye ele MDC. Icouncil le ithe izabhodabhoda ilizwe lonke ibuzisisa abalandeli babo ukuthi kuphathwe njani udaba lokuqelibezela kukhetho olwedluleyo lapho umongameli Emmerson Mnangagwa anqoba khona umnumzana Nelson Chamisa. Ukuza kuba le mhlangano yama-rallies eyokubonga abantu abavotela i-MDC Alliance lomnumzana Chamisa. Ibandla leli ligcizelele ukuthi umnumzana Chamisa wanqoba ngamavoti ayi 2.6 million okukhomba ukuthi nguye okufanele abe ngumongameli welizwe hatshi umnumzana Mnangagwa. Iningi lilokhu likhonona ngekhomishini ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ekhokhelwa ngowake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Halema Mohlante ukuthi yenze uphenyo phezu kodlakela olwaba khona eHarare ngemva kokhetho olwabangela ukubulawa kwabantu abayisithupha bedutshulwa ngamasotsha. Abanye bathi amalunga ale ikhomishini ngabasekeli bebandla leZANU-PF okuzabangela ukuthi bethathe uhlangothi. Kukanti kwakucacile kumavidiyo lezithombeni ukuthi kwenzakalani. Ikhomishini le ilamalunga ayisikhombisa njalo amanye amalunga ayo agoqela izizalwane isizalwane sakwele Bilitane eseNigeria leseTanzania. Amalunga ayizizalwane zeZimbabwe abalisa umnumzana Lovemore Maduku yena onqotshiweyo kukhetho lwedluleyo njalo ofundisa e-University of Zimbabwe unkosikazi Charity Manyiruke laye ofundisa e-University of Zimbabwe kanye lonkosikazi Vimbai Nyemba yena owake waba ngumkhokheli wenhlanganiso yamagqwetha i-Law Society of Zimbabwe. Mnangagwa uthi ikhomishini le izafungiswa ukuqala umsebenzi wayo ngeviki ezayo njalo uthi umlandi wayo ngokudingisisa ukuthi ngobani abaqala udlakela olugoqela ukuchiswa kwezimota kanye lokugqekezwa kwezitolo. Uthi ikhomishini le izahluza njalo udaba lokungenela kwamasotsha lamapholisa ekulwisaneni labasekeli be-MDC Alliance abacatshangelwa ukuthi yibo abaqala loludlakela. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi umlando walikhomishini omqoka ubumele ube ngokucwayisisa ukubulawa kwabantu ngamasotsha lokuthi athunywa ngubani hatshi ukudingisisa ngabanye abantu. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezichapha umngcele zisiyaphephela emazweni angumakhelwane ngenxa yokonakala komnotho welizwe okubangelwa ukungatholakali kwemisebenzi likhangelelwe ukuqansa ngemva kokhetho olusanda ukwedlula. Iningi lalaba abantu lithi alilathemba elokuthi ibandla leZANU-PF lingavuselela umnotho welizwe njalo lalisithi mhlawumbe kungaba lenguquko ilizwe lingakhokhelwa ngelinye ibandla. abaningi batholakale befaka izifiso zabo ebulenjini bokuxhumana obufana labo Twitter kunye labo Facebook ezokusuka elizweni zisiyaphandela imuli emazweni afana le South Africa le Botswana. Umnumzana Dennis Juro, umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga impahla emazweni besiyathengisa ekhaya, International Cross Borders Association, utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi sikhuluma nje emngceleni weZimbabwe leSouth Africa sokuyisiphithiphithi.
Yebo, kakhulu sibona sokunabantu abaningi abahambayo eSouth Africa, kakhulu eSouth Africa. Sekunabantu abaningi abanye bezovota, abanye sebezala eSouth Africa sekuzofuna umsebenzi. So kubhizi kakhulu e-border okumangalisayo. So isimo eseZimbabwe plus indaba yokuthi i-US dollar selithengwa ngemali eyiphezulu, ama-bond notes nomthengo ophezulu, vele abantu sebefuna ukuthi iZimbabwe bazofuna umsebenzi ngaphandle kwelizwe.
Bona abathenga impahla ke besuka lazo khona ngapho besiyathengisa eZimbabwe baningi yini lezi nsuku?
Ye, bakhona balokhu bebaningi abathenga impahla, basathenga njengosuku zonke, bathenga baningi kakhulu.
Njengoba utshilo wena phambilini lapho kubana isisindo se-bond singani siyehla, kanti kungani nxa kuqathaniswa le-South African rand kungani akula mehluko kakhulu oyabe usenzakala?
Into ekhona ukuthi ma uchinji imali yaseZimbabwe uthenga amarandi, umehluko ukhona ngoba bona bayabekhangela ukuthi idola liyimalini, and then babona ukuthi idola lakhona ma ulithenga namarandi imalini. So kuyafana ma i-bond note lingawa, even ma ulithenga namarandi still kuyafana. Njengamanje kufanele uthenge ama US dollars first nge 14 rands 1 US dollar. So kuyafana i bond lingawa, kuyafana noma uthenga le rand or uthenga lama US dollar, kuyafana still, kuyakuhuyile konke.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kusiyafika uDisemba lapho kwandise ukugcwala kakhulu abantu e-border, kuzaba kunjani?
Asazi this time ngoba I'm sure abantu bazothumela impahla kuphela ngoba abantu baya befuna umsebenzi la eSouth Africa ngakuwonke amazwe, baya befuna umsebenzi. Angibona ukuthi abantu abaningi bazoya ekhaya, I'm sure bazothumela nje impahla yabo ngekhefu le-Christmas.
Yona imisebenzi oyitshoyo ukuthi abantu babuya bezoyidinga iyatholakala yini lula eSouth Africa?
Akulula but kungcono kulokufuna umsebenzi eZimbabwe, ngoba la eSouth Africa ungathola umsebenzi wokunikeza imali encane, izinto zakhona zichipi inyana okokuthi umuntu engaphila. So kungcono ma umuntu yela, plus uyabona ma ungasebenzi ulesihlobo esisebenzayo la eSouth Africa, kungcono nyana umuntu engawazi ukugcina eZimbabwe. Umuntu angeke awazi ukugcina ma ungasebenzi, ngoba naye imali yakhona iyabe ingekho. Engabe nawo umsebenzi but imali yakhona futhi iyabe ingelayo, njengoba imali ihluka ukuyithola eZimbabwe. So kungcono ukuthi umuntu alinde nje afune umsebenzi engaphandle kwelizwe, ngoba umnotho kukhanya la eSouth Africa kusangcono.
Lo umnumzana Dennis Juro, umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga impahla emazweni besiyathengisa ekhaya e-International Cross Borders Association. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave, 4930, 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube uthi ukwakhiwa kwendawo yamavinkili lamanye amabhizimusi eGodini Mall kuqhubekela phambili njalo kuza kuba sobala ukuthi kwenzakalani kahle kahle ngemva kokufungiswa kwamakhansila anqobe kukhetho lwalonyaka. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uthonke akwakobulawayo umnumzana Christopher Dube uthi umsebenzi wokwakhiwa kweGodini Mall kuqhubekela phambili kakuhle.
Yebo, iGodini siyaqalisa kulezinye izinto ezezakala ngasese kulungiselwa ukuthi kuqaliswe njengoba nje labona ukuthi abantu kumbe imithova sesayikhupha laphana eGodini labathengisayo. Sabafaka indawo esingathi ngengezo babe bekhona nje kwakhesi kusakhiwa okungaba we 15 months kusiya ku 18 months. Kodwa into ekhona nje ukuthi njengoba kade kulokhetho nxa ngakulokhetho izinto ezingivele into kazihambi kakuhle. Ngile temba lokuthi njengoba ukhetho soliphelile konke okade kusenzakala sokuse egcekeni i-council sesilayo sesingaqalisa umsebenzi.
Ethi bangene umhlangano le-commission ebibambe idolobho bavumelana ukuba amakhansila agcotshwe ngolwesihlanu kuyona le iviki.
Izolo besile meeting ye-commission lapho esivumelana ekhona ukuthi amakhansila agcotshwe nge-Friday kumbe ngathi ngolwesihlanu. Ukugcotshwa abaza kwenza ngolwesihlanu ayisikuthi sebeqalisile umsebenzi. Sizamelela iviki elandelayo lapho kuzaba le first meeting khona eyama-councillors. I-meeting yokuqala yama-councillors, special meeting yama-councillors, yikho lapho kuzakhethwa khona umayor lo deputy. Yikho engingakutsho kathesi ukuthi ama-councillors njengoba egcotshwa nge-Friday kumbe ngolwesihlanu kuzahamba njani ngaphambilini.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umqoqi wenhlelo zenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyebhupha uthi izakhamizi bese zimangele ukuthi kuthulisile kwenzakalani.
Lapha ngisikhuluma ngendaba yeGodini, siyananzela ukubana abathola ithenda sathi sitshelwa lapha kwathiwa in the next 3 months zabonto zenzakala. Kodwa lingananzela siyakubona ukuthi kathesi kukhanya indaba yeGodini ibizithulele. Ama-residence amali kwenzakalani, abantu bemthova abakhithwa abamali kwenzakalani, amavenda abamali kwenzakalani, asisakwazi ukuthi kwenzakalani. Loko ukuthi kusungathi ukuthi abantu bameli ukuthi kube le khansi lentsha, kodwa eqinisweni elikhona ukuthi xa i-resolution yenziwa abantu banikwa ithenda, asiboni ukungena kwama-new officers, ama-councillors amasha kujoyina. So ke njengama-residence, we are worried nge-special abantu. Sikhumbula futhi ukuthi vele kungakenzakali khona oku, kwadonsa iminyaka kuloku kukhulunywa ngento engapheli into yeGodini. Sibona ungathi njengedolobho lakobulawayo kuyabisela intuthuko emuva. So ke sithanda ukuba nama-authorities baphumela abantu egcekeni. Nxa kuyikuthi indaba leyeGodini labantu abalacapacity abahle bashiye ecele ngithatha abanye abantu, thina njengama-residence yikho sikujonga leso sikhathi.
Umqondisi weTerracotta, inkampani eyathola ithenda yokwakha eGodini Mall, umnumzana Thulani Moyo uphendule ucingo lwakhe ethi abazange bame ukulungiselela ukwakha, yonke into iqhutshwa ngendlela ababevele behlele ngakhona. Amalungiselelo okwakha iGodini Mall saqala. Izathi ingaphela ukwakhiwa imall kuza kuba lesilindo samabhasi kunye lezimoto ezincane, amavinkili ahlukeneyo kanye lezitolo ezincane zabathengisa bezimele eziyinkulungwane elekhulu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhulumende wethule umbiko ngenyanga kaMbimbitho esithi useqalisile uhlelo lokubhadalela indleko yezifundi zemakolitshini lasemayunivesithi lonyaka ngokuzipha izikwelede zamaloni abangawathola emabhanga ehlukeneyo elizweni. Kodwa abafundi abaningi bakhala ngokuthi lolu hlelo lwezikwelede lulemigoqo eminingi njalo abanye abakaze bezwe ngalo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umnumzana Mjabulisi Moyo isifundi seNUST uthi yena wezwa kuphela ngamahunga-hunga kodwa akakezwa lutho olujulileyo ngalezo zikwelede abalakho ukuzithola.
Lolu hlelo thina salizwa kumnyaka ophelileyo, ngiyabona kusaselo Professor Jonathan Moyo nguye osaqala ngalo uhlelo olusiluza kuye, kodwa khathesi sesisiza solukhulunywa ngamatshi ukuthi sokulo hlelo olunje oluqalisileyo solulutsha kwaba yinto emangalisayo. Kodwa-ke sasinethemba ukuthi nxa sebeluqalisa kakutsha mhlawumbe kuzakuba lula ukuthi siyanele sithi sithole nemali yakhona. Kodwa-ke mbona ngithi imigoqo ekhona lapho ilokhu ifanana kulaulula ukuba khona lokho kufanana nje lokho kwakusenzakala uhulumende omdala nje baphomba ukuthi ngolwabo, kodwa-ke akulanto abayiguqulayo kulolu hlelo.
Omunye wabafundi bebulawayo Polytechnic umnumzana Khumbulani Mpofu uthi bawezwe ngomnyaka ophelileyo kusase lo mnumzana Jonathan Moyo.
Udaba lolu olwamaloni ngingazwa ngaloloni bekhuluma ngalo, but ukuthi sikhumbuzwa amahungahunga kuphela nje idlula lapha endlebeni zethu. Ukubana into esebenza njani asilalwazi olujulileyo kangako, but sizama ukudingisisa kakhulu ukubana kuhamba njani, kuhlelwe kanjani ukuze la isimbe singakhuthwa ngakho khona lokho. Okwakathesa sila lutho olujulileyo, ulwazi olujulileyo kathesi mayelana lamaloni lawo.
Umnumzana Nqobile Ncube yena obhadalelwa izifundo eNUST uthi yena uhlelo lolu olwakhathesi kaluzwanga kuhle, kodwa yena wathola ithuba lokubhadalelwa nguhulumende ngaphansi kohlelo lokubhadalela abantwana babalwa impi yenkululeko.
Akuhlaziyanga kuhle lokho kuyinto, ngoba balutshane abantwana abathole usizo lolo oluvela kuhulumende. Ngamafitshane mina ngingathi lolo sizo angilubonanga, kepha engilubonileyo lusenzakala lolwenzakala manje ilolo sizo olutholakala luvelela kubalweli benkululeko sithi ngama-war vets kule scheme esinikwa abafundi babantwana bama-war vets ubana bafunde up to university level kusukela from primary school baqeqeshe baze bayafika emakholeji awemfundo ephezulu. Uhulumende elokhu ebasiza. Yebo, lelo liqiniso. Nami nginje sengike ngaluthola lolo sizo njengesizukulwane njengomntwana womlweli wenkululeko, and kuqhubekela phambili and kwenzakala kuhle futhi, ngoba ngisho le college angingatholi kumbe angingahlangani lobunzima ubana uhulumente angakabhadali kumbe bese ngimiswa esikolo kubana ngiyefuna leyo mali, akwenzakali ngaleyo ndlela.
I-Studio 7 izame ukuthola ulwazi ngohlelo lolu emahofisini kahulumende emhlanhlandlela, kodwa baziswa ukuthi imibuzo yonke kumele iqondiswe esigodlweni eHarare. Uhulumende lo omutsha ozubiza ngokuthi yi-New Dispensation useyethule inhlelo eziningi athi ngezokunceda uZulu, kodwa lezi nhlelo eziningi kukhanya zazililifa elavela kuhulumende kowaye ngumongameli Robert Mugabe. Lolu hlelo lwezikwelede zezifundi alwaziwa ngabafundi abaningi mhlawumbe ngenxa yokuswelakala kwemikhankaso ngalolu hlelo. Imigoqo ehlangana lalabo abazwileyo ngalo ibuye yenze kube nzima ikakhulu kulabo abangela bazali labaswela abantu abasebenzayo emakhaya ukuthi babamele. Izifundi zikhuthaze uhulumende ukuthi athuthukise inhlelo zokutholisa imali khona labo abafaneleyo babe yibo abatholayo, njalo kuthuthukise isizwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ine iningi labantu lithi kaliboni osomabhizinisi bakwamanye amazwe bevula amafekithali kwele Zimbabwe kulandela ukhetho olusanda kwenziwa. Ngoba umanyano we-MDC Alliance uthi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Umnumzana Bulisani Ncube usomabhizinisi wakobulawayo usungula lingxoxo. Ukungxenye yohlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulelwa ebulenjini be-Facebook nguGibbs Dube we-Studio 7.
Ngombono wami awuthembisi ukuthi ilizwe liya ngaphi. Leziphathamandla lazo zazikatshengisa ukuthi ilizwe liya ngaphi. Ngoba kulezinto ezimbalwa ezenza ubone ukuthi kulenkinga. Amaprice ezinto ayakhwela. Imali isithengiswa ku-black market ayikho emabhenki njalo akutshengisi ukuthi kuzafika isikhathi ukuthi umuntu aqonde ebhenki ayekwenza ibhizinisi yakhe ebhenki. Abantu abafuna ukuthenga izimoto phandle bayathenga imali ku-black market bahambe bayeyidiphoze eZambia ngabethumela eJapan. Awukhanye ukusivela ngathi siya ngaphi okade sengezomnotho singabe sithamba amanga sibili.
Kodwa ngokubona kwakho ubona nganosomabhizimusi abavela kwamanye amazwe bangathatha imali yabo bezeyifaka eZimbabwe khona manje?
Kunzima Gipsy ukuthi sikhangele ukuthi kungaba le foreign direct investment ngoba kule ndlela eziningi ezivele zisenza kube nzima. Ngoba angithi u-businessman ngafana nodona esesimjayele eZimbabwe ukuthi uzonceda u-businessman ufake imali yakhe ukuze athole inzuzo eningi eyedlula imali yakhe angayifaka. Ngingomunye wezinto kathesi ngangimboni usomabhizimusi ongabuya ezofaka imali yakhe ngoba kathi uvele uzayithola njani ukuze ngoba kubethi unxa kuphela kumele athi ukuthi ayingenzi iprofit engaka ayihambi ayithathe ayise kibo leyo profit.
Isithathe ubaba uzamani Ncube
khona nje khona sokufanele ukuthi sikwamukele khona lokhu ukuthi ngoba ukuthi sowanqoba nje lo ubaba uNangagwa sokumele sikwamukele kodwa noma sisazi nje ukuthi vele ayikho nje into ezotshintsha nje sokumele thina njengamaZimbabwe nje sibambane nje sikwamukele lokhu sisebenze ndawonye sithuthukise isizwe. Angazi ke ukuthi uChamisa uzoyala kuze kufike kuphi umuntu ofike ngaphi ngoba umuntu masegcotshwe segcotshwe akusekho into ezotshintsha futhi.
Kwamanje ke sesilobaba u-Effort Nkomo webandla le-ZANU-PF.
Labo osomabhizinisi balazo ingqondo ezinhlanu zokubona okuhle lokubi. Izithembiso ezenziweyo yi-ZANU-PF ukuthi sifuna ukuthuthukisa inotho semukela laba afuna ukuzakwenza imisebenzi bencathisana lathi balelungelo semukela ngezandla ezivulekileyo. Esibacelisa khona ukuthi lesibacela khona ukuthi bakhangele lapha okuya khona intuthuko yelizwe bengakhangeli kumbe belalele labo abangafuni ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke. Asoze siphinde sibe lenye iZimbabwe. Abantu abahlanganeni basebenze ndawonye.
Sesilomama ke uSandra Ndlovu.
Ya ukuthi abantu besebenzele ndawonye kuyinto enhle kakhulu. But ubaba uChamisa angimsoli ma engafuni ukusebenza nawo. Kusasa uma esesebenzile bazaphinda bamxothe agcina sevelela ngezinye izinhlu ulokhuzeni because abamthandi bafuna ukuthi bamsebenzise. Kusasa bona uma senze ukuhle bazathi yibo abayenzile ma benze okubi bazokuthi nguye. So yena ufuna ukuthi asebenze yedwa abantu babona amandla akhe.
So manje nxa sukhangele kulokuthinga konke lokhu okuvela ku-MDC Alliance. Poke kuzabuya yini o-businessman kula ngapha eZimbabwe bazevula ama-factory yini?
Angeke babuye bazolandela uChamisa ukuthi waye uChamisa engafuni ukusebenza lawo. So ubaba uMnangagwa kumele khangele abantu bakhe osebenza nabo ukuthi bona baphatha njani abantu emaphandleni because bawonisela yini. So abantu masesikhuluma sithi hayi ubaba uMnangagwa nguye ongaphathi kahle abantu. But abantu basendaweni yephathini yezanu abanasilo labanye abantu bagijimisa ukuthi bona bahlale kahle abanye abantu kodwa behlupheke.
Sesilo mama uGladys Dube ecingweni
ngumaduke umamthembu
Mamthembu akutsho phela lathi ujaba lapha ulibona njani hamba abantu bazahamba ina zibabo bevula amafactory
hayi ambaboni behamba sivile thina sisemazweni siphila labo iexample yokuqala enza inika abantu anti labo lutho u prime minister of Britain uhambe South Africa usuke South Africa uzaye Kenya aye Nigeria eChizimbabwe ikona apho abajabulanga ngakhona lokho kuyenzakeleyo bayabona kodwa kabala mandla ukuthi bakhulumele ilizwe leZimbabwe iZimbabwe yasetwa yithi izizalani zayo ngendlela okukhethwe ngakhona so abantu bangazovula njani thina izizalwane zeZimbabwe zisesaba ukuthi siyengena khona phana 1 2 uyabona kube umnangagwe atheqeda ukuxotsha umgabe wayenza njani waxolisa emathebelelendi wathi ngiyaxolisa lokho kwayenzakalayo ngangiphakathi ngiyaxolisa wayengasoza luze lutho kodwa uma engaxolisanga konke labo amashingo langaphingaphi bafa abantu kodwa imathebelelendi yabulawa kakhulu thina sinje singabantu beplumtree si iplumtree yonke kumbe iliphi ikhalanga kumbe iliphi ikhalanga we are not recognized yizano government thina sivele plumtree empoints khonale ithara kudala yama khona lapho siyahlupheka
leyo bekuyingxenye yohlelo Zimbabwe Today asixoxeni eselethulelwa ebulenjini beFacebook ngoGibbs Dube weStudio 7 uyalandela umculo weBlack Mfolo sibe sithi eGwelutshena
Ekwelutshena
umculo weBlack Umfolosi besithe kwelutshena kusobala ukuthi hayi bathi asekwelutshena kuphela inkayi lapho kulamajaha amahle khona kuphela la kwezinye izigaba zeMandebeleni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.